siyabonga ndimi lichona njani mthwakazi omuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 18 ngoNcwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje. Kuchaywa inkokheli yabaphila ngokuthengisa esitaladeni itshengisela eHarare isipha amapholisa amaluba njengendlela yokutshengisa ukuthula lothando.
Sikhalela inkululeko in terms of ama freedoms ethu, freedom of association, freedom of speech, freedom of petition, freedom of anything you can think of.
Kobulawayo inhlanganiso yeWoza itshengisele layo isithi imali ebhadalwa esikolo yiyo esetshenziswa ukuthenga izikhali ezisetshenziswa ngamapholisa ukutshaya abantu betshengisela.
For the past 25 years, the same people as if this Mahara primary education.
Owasungula umkhankaso we this flag umfundisi Ivan Mawarire ongapha eMelika uthi uzadinga ubupepheli ngoba impilo yakhe lemuli yakhe isengozini ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni zeHarare batshengisele namuhla bekhonona ngocuku lwamapholisa. Lokhu kwenzakale amapholisa enyakazela emasangweni enkamba yeHarare Central Police Station lapho amalunga enhlanganiso yeNational Vendors Union Zimbabwe INAVUZ ebezotshengisela khona phansi komkhankaso othiwa hashtag this flower protest. Kubika uMavis Gama.
Abasakhulayo kunye nabazali namhlanje batshengisele bephethe amagwaliba alensolo zabo kunye namalungelo abo ayephulwa nguhulumende kwezemfundo. Bebehlabelela behaya uhulumende bethi
Amapholisa abesedlula ikhulu aze ngemoto ezimbalwa ogoqela ezimbili ezetshenziswa ukuthela uzulu ngamanzi ababayo. Babhaxabulwe kabuhlungu abazetshengisela ababalisa umgcini sihlalo wenhlanganiso yeNAVUZ uStan Zorwata kanye loPatterson Zamara ngesikhathi befika ukuzatshengisela bephethe amaluba. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela uZorwata loZamara bangena umhlangano lentatheli izindaba bezazisa ngenjongo yalokhu kutshengisela besithi kuyikubonisa uthando kwabasesipholiseni. Emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini eNAVUZ umgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Zorwata uveze ukuba asikho isizathu sokudinga incwadi evela emapholiseni ngoba kulilungelo labo lokwenze lokho phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Amaluba kade bezama ukunikeza amapholisa bebesithi yisibonelo sokutshengisela ukuthula lothando kuye wonke umuntu okubalisa lamapholisa. Omunye obone lokhu kusenzakala obecatshe lapho kugadelwa khona imijova echarge office umnumzana Thamsanqa Jamela uthi ukhathazekile ngokwenza kwamapholisa.
Yiwo esiwakhalelayo thina njengentanga leyi esikiyo kumbe singathi ngama general citizens abezizizalwane zeZimbabwe. Sikhalela inkululeko in terms of ama freedoms ethu, freedom of association, freedom of speech, freedom of petition, freedom of anything you can think of. Yiwo amalungelo esiwakhalelayo esingelawo eZimbabwe. Bese sithi sikhululeke ngapi? Uyakhumbula ubaba uNkomo wakhuluma wathi ke isifundo lesi sibuye kimi sengikhulile ukuthi ilizwe lingakhululeka kodwa abantu izizalwane zakulelo lizwe zibandezelwe.
Ujamela ukhuthaza uhulumende ukuba abozilalela izikhalazo zikaZulu hathi ukuqinisa ikhanda eqhubeka ehlukumeza abantu banye athi uyabakhokhela.
Maye efuna ukuthi abe lokho ekhona esikhundleni akabe khona kodwa alungise phela inkinga zabantu. abantu abalandaba noma bengazi babuswe ngusibani banyana osuka ngapi asina msebenzi lakho thina into esifunayo njengabazalwane bezimbabwe izizalwane zezimbabwe ikuthi kube lamalungelo kungaze kwaba le selective application of the law
akusahambanga njengendlela kade kuqoqwe ngayo lokhu kujengisela njengoba abekade kumele baphatheke behle besabela khatshana ngemva kokutshaywa kwenkokheli yabo kulo yedwa owesifazane obotshiweyo ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis kama
inhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise iwoza itshengisele ngokungena esitaladeni namuhla yaya emahofisini karhulumente emhlahlandlela kobulawayo ilezikhalazo ezigoqela ezemfundo iyakhuthaza njalo uZulu ukuthi yekele ukubhadala imali yama-school fees ngoba isetshenziswa ukuthenga izikhali ezisetshenziswa ngamapholisa ukuhlukuluza uZulu. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abasakhulayo kunye nabazali namhlanje batshengisele bephethe amagwaliba alensolo zabo kunye namalungelo abo ayephulwa nguhulumende kwezemfundo. Bebehlabelela behaya uhulumende bethi kusukela kuthemu ezayo abayikuhlawula ilevi ngoba uhulumende wavuma ukuba abafundi bazofunda kungelambadalo. Omunye wabafundi uNontokozo Siwela ukhulume esemhlahlandlela ngomthetho wamazwe omhlaba wezemfundo owasayinwa nguhulumende weZimbabwe ethi awulandelwe.
Lapha lamhlanje sizokwethulela uhulumende umlando wakhe awusayinayo for the past 25 years asithembisa ukuthi uzasifundisa mahara ku-primary education asiye
ubuhle benkosi Chumalaye usekele amazwi kaSiwela ethi uhulumende usethethe umlando wokubafundisa kungelanhlawulo wawuphanyeka ebazalini. Umfundisi uUsen Sibanda laye ophatheke ekutshengiseleni kwalamhlanje ukuthaze uhulumende ukuba alalele uZulu njalo kungehlula baya kuyatshengisela esigodlweni emzini wakhe.
Lapha silanda ukuthi uhulumende kumele aqalise ukulalela abantu beZimbabwe ukuthi sifuna ukuthi abantu abethu bafunde, sifuna ukuthi sithole izibhedlela ezirayithi. Uhulumende nxa engafuni ukusilalela sizathatha-ke izikhalo zethu sizilethe phambi komsamo phambi kwakhe. And ubaba uMgqabe kumele abekwazi ukuthi abantu sebediniwe. Nxa engasoze asilalele lokho okwenziwayo kathesi kuzayenziwa eGweru kuyayenziwa eHarare sizagcina sikwenza phambi kwakhe e-State House.
Unkosikazi Magodonga Mahlangu ilunga lehoza uchaze kabanzi ngemithetho eyasayinwa nguhulumende kwezemfundo kodwa angayilandeliyo wathi lokhu yikwephula amalungelo abafundi. Amapholisa aqabuke abatshengiselayo sebesemahofisini emhlahlandlela bazama ukwethusela kodwa unkosikazi Mahlangu wabatshela ukuba kabesabi njalo useza babophisa ngoba usebazi ngoba bafole okusemthethweni njalo lesisekelo sombuso siyabavumela ukutshengisela. Amapholisa azame ukufuqa kodwa abatshengiselayo bayala belokhe bemindawonye abehoza bakhulume labatshengiselayo baze baqeda abakufunayo. Amapholisa asala engelankani sebehaladwa ngumkhokheli wabo ebadobhisa amabhakane lamaphepha athiwe ngabatshengiselayo. Abehoza banqume ukuba makungabi lo mzali ohlawula imali yesikolo mhlazivulwa uhulumende aze enze umhlangano labazali aphawule ukuba bengasahlawuli imali yesikolo. Bacele njalo ukuba uhulumende athuthukise imali yebhajethi yezikolo kanye lokuthuthukisa ezemfundo ezweni. Unkosikazi Jenny Williams nguye ophe abalindayo amasango emhlahlandlela iphepha lalokho abafuna kwenziwe nguhulumende ngemva kokuba sebevale amasango ukuba bangene bayebona usibalukhulu wedolobho lakobulawayo uSandi Moyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumele lo Moyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kwezemaphandleni inamuhla sikhangela indubo ezikhona ezikolo zemaphandleni ezisuke ziphazamise abantwana besikolo bengabe besaphumelela ngendlela eyiyo. Sixoxa lo mnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Siziba.
Ngiyabonga, sanibona balaleli.
Okwakuqala siyazi liphakathi kokutshengisela njengababalisi bemakhaya lisuke eMashonaland East ngomvulo njalo liphakathi kohambo lithiliza tshengisela lize liyefika eHarare likala ngokunenginengi okuhluphayo ezikolo zemakhaya. Selingaphi kathesi?
Ye, kathesi sesihambe ke amakhilomitha afika wona amachumi ke amani sibhekise khona ke ekugodleni saseHarare njengathina njengabameli bamateacher sihlengiseka ke ngesimo ke singamanga kuhle ke kulaba abafundisa ke kwezindaweni zemaphandleni.
Sizwa kuthiwa lihlangana lokuhlukuluzwa okukhulu khona ngapho ngabacuphi bakahulumende ama-CIO. Ungasichazisela indubo elihlangana lazo?
Ngenxa yokutshengisela kwethu sihlale ke singathi thina ke imizuzwana eminingi ke lapho ke esikhethwe khona ke nokuthiwa inakiwa ke business center ngamadoda ke abaka ade ke beyisikhombisa abahambela besiyasibuza ukubana linalyenza ngokwani njalo ke bebise ke nalaba ontanga abasha ke abavele ebandleni elibushayo lona elezamupiyef lapho abafike khona bahlukumeza kakhulu ke mayelana ke lokutshengisela kwethu kukanayo kuyini esifunayo njalo futhi sijongene.
Akusichazisele ngomumo wezikolo zemakhaya Siziba nxa sikhangela ikakhulu izakhiwo zokufundela lokutholakala kwengwalo zokubala.
Abantwana bonke befunda ke indaweni ezingela ke ma-infrastructure abanye bafundela ngaphansi kwezihlahla njalo futhi ke abala mabhuku okubhalela ababalisi banjani bafundisa abantwana bemile ke kungela ke imiduli yokubhalela njalo abantwana bebhalela phezu kwezandla. Uzakhangela ukubana ke abathi teacher ratio le endaweni ezinjalo egcina sibaphansi ngenxa yokuthi ke indawo yakhona inzima amagetsi vele asona nto abantu abasayifisa ngoba bekwazi ukuthi ikhatshana ke kuyinto abantu abasasemaphuphweni ukuze kutholakale amagetsi ke emaphandleni esikolo.
Ngike ngezwa abanye abazali bekhuluma ngokuqoqa imali yokuthenga amachoko efilabusi. Ayasilela lawa amachoko?
Ababalisi bayazama kakhulu emaphandleni lathi nje ngihlanganiso besiyenza ke umshele zokuhamba ke siyenzisa ke ukuthi abafana bedlala ibhola kuze laba ke abanqoba sibanike amatshoko lamabhuku kodwa uzananzelela ukubana isimo ngenxa yokukhula ke kwezindawo lezi izinto ezidelakala zisuka zinganeli kube lihlupho kakhulu ngoba ungakhangela ke ebesikhona ke ngale nyanga ezidlule ke emathebeleleni north ke endaweni ke yasesomvuku lapho ke ebesisiya emdlalweni zabona ukubana sithile kodwa ke asifinyeleli noma abazali labo bezama lapho nje inhlanso sizama kunzima ukubana sikwazi ukubana sikhone ziyezela lezindawo ezigoqele somvuku ke zonke lezi
inswelo zonke lezo okhuluma ngazo ungathi ziphazamisa njani abantwana besikolo
umntwana usuka angasayenzi kuhle ke njengokukhangelelwa kwakhe singathi thina i-intanethi yakhe ke intelligence isuka ingafiki-ke ehlangothini olufanele lufike uma yokuthi yena-ke etshona efunda lapho awungela khona ama-resort
Hayi, siyabonga mnumzana Siziba isikhathi sesesidliwe ngumangoye bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kamibonele.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo mnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi bemakhaya iRural Teachers Union of Zimbabwe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki
ezayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kuwhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Wasungula umkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire ongapha eMelika okwamanje uthi kasoze aphenduke ekhaya ngemva kokwethuselwa ngomongameli Robert Mugabe. UMawarire uthi uzadinga ubuphephelo kwesikhatshana esadingisisa ukuthi athathe liphi inyathelo. Umongameli Mugabe sekhulume kakubi ngoMawarire esithi kayehlala phesheya ngoba engafunakali elizweni. Live Talk namhla sikhangela ukutshengisela osokubhahile elizweni abantu bekhonona ngendubo zelizwe ezitshiyeneyo. Amapolisa lawo evimba lokho kutshengisela ngocuku. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abacitsha umlilo eCalifornia khonapha eMelika bathi umlilo osusabalele idolobho leli usutshise izindlu ezimbalwa. Impi yabalwa becatsha abeBoko Haram kwele Nigeria isile minyaka eyisithupha isishiye isigaba seningizimu yakwele Nigeria ile ndlala enkulu. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Usiba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangochka uthi uzulu kasoze abanjwe ngamandla ukusebenzisa imali ezasungulwa kusikhatshana esilandelayo eyama-bond notes. UMangutsha utshele umhlangano we-Confederation of Zimbabwe Retailers ukuthi ukusungulwa kwemali le kujonge ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba abamabhizimusi kuyibo abazayisebenzisa kakhulu. Soku imvama ukuzwa ngokutshengisela eZimbabwe kulezi nsuku uZulu ekhonona ngombuso weZANU-PF osokuze kuchithekele la kuzizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe afana leMelika, oBrithani, Canada lamanye. Izolo lanamhla abantu babhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa eHarare betshengisela bekhonona ngodaba lwemali yama-bond notes kanye locuku lwamapholisa. Kulokutshengisela okwenziwa ndawana yonke ngabasakhulayo bekhala ngokuthi kabayibone imisebenzi abayithenjiswa yiZANU-PF kukhetho luka-2013. Abanye abafana labe hashtag this flag labe tajamuka sesijikile ngabathi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esikhundleni ngoba sehlulekile. Umbuzo okhona ngothi kambe ukutshengisela lokho kuba lezithelo na? Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxela abalwela ilungelo loluntu abathi uNkosazana Makoto Ngamahlangu owewoza lo Nkosazana Sithemba Mathe. Umqalisi ziba nguNkosazana Mathe.
Mina ama demonstrations lawa ngibona engani they are really putting a pressure ku government ukuthi a responded to ama needs abantu laloba nje khathi sengakatshengiseli isifiso sokuthi agcwalise izifiso zabantu lezithembiso azenzayo ngesikhathi sokhetho luka-2013. Singakhangela namuhla bembonaka kuthiwa amapholisa e-Bed Bridge ngale atshintshwa ngendaba ye-corruption. Kodwa ngelinye ilihlo bengikhangelisa ukuthi amapholisa ehluleka ukumisa ama-demonstrations ayekhona ngoJulayi laphana. So yi-pressure yona leyo yi-sign yokuthi i-government is bending to i-pressure yama-demonstrations ayenziwayo yona lawa. Laloba nje wona engani a-concentrated kakhulu e-Harare. Kodwa kuyakhanya ukuthi hayi iphinchi bayayizwa kakhulu.
Wena Mahlangu, kunhlanganiso yenu yehoza beloke litshengisela isikhathi eside, libona ngani kuba lobubelo na? Bayezwa yini ukutshengisela kwenu?
Bayezwa sibili ukutshengisela kwethu lanxa nje khonokho okuthiwa ngoSethemba ukuthi khona baphuza ukugcwalisela, baphuza ukwenza, kodwa siyakona ukuthi lapha umfutho bawufilile seli-pressure bayizwile ngani ngoba ngananzile izinto ezinjengesikhala ngazo. Uyathola ukuthi lanxa bengakhulumanga ukuthi sesenza so uyathola ukuthi sekunokuzithiba mbijani singananzela kakhulukazi singakhala ngoJulayi laphana kuze kutshengiselwe ngoi-Fairway. Sasikhonona kakhulukazi ngokuthi abamthova bayathathelwa izimali, ama-roadblock asenganeno kathesi aseyehlile. Singakhangela futhi ngokuthi obulawayo satshengisela sithi asifuni ama-prepaid meters, i-council yakobulawayo yahle yakumisa. So kunye kuyazwakala wabone ngezenzo ukuthi hhayi sokunganeno. Ungananzela njengenhlanganiso yokuzalwa sithesi xa sutshengisela kubo 2004-2005 besitshaywa kakhulukazi ngamapholisa. Sekumele ukuthi sihambe siyetshengisela siphelethe ugwalo olukhuluma nge-police brutality, sahamba i-Southampton, sahamba i-Central, sitagete bona ngokwabo bathi saba sasitshaya.
Thina abaphandle kwelizwe sibona ngani ukutshengisela kwangalezi nsuku kwenzakala kakhulu ngaseHarare? Abantu bakobulawayo kabafuni bona ukutshengisela?
Mina ngibona ngani ukuthi ukutshengisela okwenzakala khathesi kuningi kakhulu eHarare. Kubangwa ukuthi izinto eziningi zi-headquartered khona ngale eHarare. So ukuthi ukutshengisela kwangkhona kube le mpumela ekhanyayo, kuyamele nxa ukuthi sithagethe i-Ministry ye-Finance kobulawayo ayikho lapha i-HQ ye-Finance, kuzamele kumatshwe kuyiwe khona ngale lapho kule headquarter yakhona. Kodwa ngokubona kwami ngabe kuthiwa izinto zi-decentraliziwe, ngabe ama-demonstrations lawo ascattered all over the country not ukuthi ebe concentrated only eHarare khona ngale.
Kodwa phela singakhangela kule enziwe eBrighton Bridge kuqhamuke ingxabangxoza khona ngale ngoba beyalisiwe ukungena lezinto zabo bahle baqalisa ama-demonstrations khona ngale. Kusinika imicabango ukuthi engxenye abantu bakubulawayo bafuna ukugoqa izandla.
Akunjalo ukuthi abantu bakubulawayo bafuna goqa izandla ngananzela. Kobulawayo bathatha isikhathi sabantu ukuthi wena babele ishu ukuthi wena udaba lolu siyilo sibe lusenhlizeni zabo ezibafuthelayo. Kulenye demonstration esakaza yenza singabantu bakubulawayo. Ubandlululo likamongameli uMgabe ekhuluma ngokuthi wena amakhala angakafundanga yikho egcwele South Africa ezigange. Lokho kwahlokomisa abantu. Ngiphinde ngivumela noSethemba futhi ngoba ukuthi wena okunye okwenza kuba nzima yokuthi wena yonke into iseHarare. Njengalamuhla besifuna ukutshengisela thina siyebona uMinister of Education. Kodwa sigcine sesiyabona uResident Minister esithemba ukuthi uzathatha elizwethu elihambise khona ngale.
Ikho-ke lonke vele liyavumelana ukuthi udubo olukhona lapha yi-devolution.
Yeah, i-devolution.
Yeah, i-devolution. Okunye uyabona ukuthi PJ mina ngiphinde ngicabange ngithi isikhathi esiningi into zenziwe eHarare ziphinde zonakalele khona ngale zingakafiki kithi ngaphandle. So ngenye indlela ngiyake ngibone ngathi abantu bakobulawayo balokungani abaphatheki kakhulu endabeni zonezo zokutshengisela ngapha kobulawayo ngenxa yokuthi baya besithi anti vele bazenzele imesi yona leya phinde bayilungise bodwa.
Ngibona abanye vele kwezinye inkundla besithi hayi ngezinto izinto zeHarare lezi thina sathi sibulawa lapha ngeGugurawund abantu bonke bazithulela yikho ke kathesi okwenzakalayo kwabayenze khona ngayo.
Yikho ngisitsho ngithi bayenza izinto ziyabunjwa khona lezivumelwane kuseHarare kucatshelwe nangithi xa sokukubi futhi kodwa ku-affecta thina sonke. Nxa labo khona leHarare sebesola sokutshayana sokujamuka sesisithi abajamuke bajayane kulungiswe kukhona ngale ngoba kulapho kuwonakale khona kulapho ephekwe khona imbuza vele thina singafakwanga phakathi. Njengoba la ngoGugurawund kwakuthule kuthiwe zwila khathi sabanye bayayala ukuthi yayenzakala.
Unkosazana Silethemba Mahle Mathe ulwela ilungelo loluntu ube lo nkosazana Magodo Ngamahlangu owehoza. Bexoxa lo Praxedis Jeremiah owe Studio 7. Loliwe nguzahara ehlabela ke kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kuchaywa abakhokheli benhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni betshengisela eHarare. njalo kobulawayo inhlanganiso yewoza layo itshengisele phezu kwembadalo yemfundo. Kwanelokho lamhlanje olibalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilala.